zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze
sokuisika tisendava ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 kuNhlolanja 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
2 to 3 years lezikugalise iCovid zivalelwe amabhoda bese kulobugwelegwele kulokuhlukana kwezimuli ngoba kutholwa kuyukuthi omama bebezethapha amabhoda ngendaweni ezizabisayo bebanjwa edangeni ade kucina sokusenza lezi muli zidilike.
Abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi lozulu jikelele baveza ukujabula ngokuvulwa kwemingcele yeZimbabwe besithi lokhu kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo uqala udinga ukuthi kulungiswe udinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa umhlobo ngaphandle kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usukumela muhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ukuyaphatheka kumhlangano we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selithise ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abaphila ngokuthengisa osomabhizimusi lozulu jikelele baveze ukujabula okukhulu ngokuvulawa kwemingcele yelizwe besithi lokhu kuzaba siza ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uzulu wamukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuvulwa imingcele ikakhulu labo abakumabhizimusi amancane laphakathi laphakathi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, uthi uhulumende ubesephuzile ukuvula imingcele ngoba ababehlabile amajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 bebengelahlupho.
Sasitshilo phambilini ukuthi abantu abahlatshiwe ijekiseni yokwenqabela COVID kumele bevunye basebenzi bachaphe imingcele bayethengisa kumbe bayethenga impahla zokusebenza lapho zisetshenziswe baphile. So yinto esiyemukelayo kodwa iphuze kakhulu. Abantu basebenza benelisi bahambe bayethengisa impahla abazenza lapha ekhaya bebavode izimpahla zokwenza impahla elizweni ama-raw materials.
Unkosikazi Debra Mukasa, ilunga leBulawayo Vendors and Traders Association, uthi balokujabula ngoba sebezasebenza kuhle bengabanjwa ngamandla ukwephula imithetho.
Siyananzelela ukuthi kade for the past 2 to 3 years lezi kugqalise iCovid sivalelwe amabhoda bese kulobugwelegwele obuthize, kulokufa okuthize, kulokuhlukana kwezimuli okuthize ngoba kutholwa kuyukuthi omama bebechapha amabhoda ngendaweni ezisabisayo bechapha amabhoda bebanjwa egangeni ade kucina sokusenza lezi muli zidilike. So thina ngokwethu sithabile kakhulu ukuthi sesizangekanga kusemthethweni sisebenze kuhle siphakamise kakhulu ilizwe lethu i-revenue.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, omunye wabasakhulayo bakuBulawayo, uthi bayakujabulela ukuthi kuvulwe imingcele bahambe okungela mgoqo.
Kwakufanele ukuthi avulwe kudala, asazi ukuthi vele kwakuvele kuhlalelweni ngoba amanye amabhoda vele avulwa kudala last year. So hayi, siyakwamukela lokho lathi khona sizokwazi ukuthi phume sihambe ngaphandle siphinde siphenduke ngekumgoqo.
Unkosikazi Monica Maphosa ophila ngokuzisebenza uthi sekungcono ngoba useza kwenelisa ukuthi azihambele ayedinga akufunayo yedwa.
Yonke into ibisisiba nzima kithi. Okunye esikufisayo ukuthi le mali yokuthesta yehliswe ukuthi kube lula lakithi ngoba imali yiyo esingelayo kunesikhathi side lapha sisebenza nzima singayitholi.
Unkosikazi Pretty Mpofu othengisa emkambo osegodini uthi intengo yezithupha ezifuneka emingceleni ziyadura okuza kwenza ukuthi inkohlakalo ingapheli.
sokuzayihlisa ukudlengula kwabomama lokubulawa kwabantu bechapha ngengcele engekho emthethweni. Kodwa njalo sibe lohlupho lokuthi kube uhulumende uthe evula amabhoda wathi bonke laba sebevaccinated akudingeki ukuthi bebe lama COVID certificates, ngoba ama COVID certificates ayadura kakhulu, okuyikho futhi okuzadala ukuthi kube lokho kusiba i-corruption isanda ngamandla, ngoba sokuzadingeka ukuthi abantu benzelwe ama COVID certificates abe engekho emthethweni.
Uhulumende ukhiphe umbiko wokuthi imingcele isivuliwe, kodwa abantu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi kaguli umkhuhlane we-COVID-19 esithethwe kungakedluli insuku ezimbili, ukuthi laba asebehlabe ijekiseni yesithathu kuza kuba lula kibo. IZimbabwe ithethele linyathelo ngemva kokuba amazwe angemakhelwane agoqela eBotswana esethethe inyathelo linye. Ngimele Studio 7 wobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Kusenjalo, inyathelo leBotswana lokuvumela abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo ukuthi bangene elizweni kungela sidingo sokuthi behlolwe ukuthi abalagcikwane leli sokwamukelwe ngenjabulo izihambi eziningi. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iningi ebelihamba ikakhulu phakathi kweZimbabwe leBotswana kade likhala ngemigoqo ekhona yafakwa kuyindlela yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa olandela ukwesulwa kwesidingo sokuhlolwa ukuthi umuntu kalagciwane le-COVID-19, uma ngena kweleBotswana iningi lithi sekuzabangcono kundleko zohambo. IBotswana ibike ngomgqibelo ukuthi abahlatshwe ngokupheleleyo ijekiseni ye-COVID-19 bazangena emngceleni kungela sidingo sokuhlolwa i-COVID-19. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi lokhu kuzatsho ukuthi abantu bazahamba lula uma kuqathaniswa lesikhathi kusadingakala ukuthi abantu behlolwe i-COVID-19 bengakavunyelwa ukuchapha imngcele.
I can say it's commendable for when we use Zimbabwe and Botswana. So speaking this card, so as more people get vaccinated, we will be more incentives. We will get some restrictions, including allowing Labour fully vaccinated to cross without to test because it's costly.
Ele Zimbabwe lalo libike ukuthi imngcele isizavulwa ngemva kwesikhathi eside ivalwe ngenxa ye-COVID-19. Iningi eliphila ngokuthenga lithengisa impahla eBotswana lisiyathengisa ekhaya lithi lezi zindaba ezimnandi. Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bekunzima uletha impahla bakule Botswana, kodwa ngokuvulwa kwemngcele kanye lokuyekithiswa kweziqondiso ngele Botswana sekuzaba ngcono.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuvulwa kweboda lokho. Ngoba ama businesses abe sesifa njalo lama customers ethu abe sesiya esihla ngendaba ukuthi besingasayeneliso ukuba supplier ngesikhathi. Njalo ama COVID test lawa abe suka adelay izinto zonke xa kuyikuthi umuntu ufully vaccinated engena indlela ehamba kungala ku delay, kuyinto enhle esiyamukela kakhulu especially kwele Botswana. Siphinde samukele lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi sesingena iphotha isivuliwe, kuyinto esijabulisa kakhulu.
Kodwa umphathi ntambo wezempila kahle kule Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uyakhathazeka ngezincwadi zokuzivazela ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni bona bengahlatshwanga. Uthi impendulo ekuqedeni uhlupho lolu yuba le ncwadi eziphekwa ngumtshina ezingeke zabazeka lula.
Re tsweletse thata tota ke solela gore tla re pele ga kgwedi e wela e be setse re na le yone di-digital card se se leng teng gore kana yone thiro ya tenso nang tswe dira lomo
se se qala go ba le ncwadi e zitshwa ngumtshina ngokuzisiyesule udubo lokuthi abantu bazivazele incwadi ezitshengisa ukuthi umuntu uhlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19. Ludaba kumele siluhlanganile singamazwe athiyeneyo.
Ele Botswana lithi isihambi esingahlatshwanga zizakhiwa ijekiseni mahala emngceleni. Abokuza abangafuni ukuhlatshwa kumbe uhlolwa i-COVID-19 kabasoke bevunyelwe ukungena kwele Botswana. AbeBotswana bona bazahlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamapula i-5000 pula kumbe bevalelwe umnyaka ejele uma bephikisana lesiqondiso ezintsha. Ele Botswana selihlabe ngokugcweleyo abedlula kancane isigidi esisodwa i-1.1 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokugcweleyo. Njalo lama jekiseni aphose afike izigidi ezintathu i-3 million alinde ukusetshenziswa. Ngingumqondisi Dubo indaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
umongameli Emmerson Mnangagwa use Brussels kwele Belgium namhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe akuzwekazi le-Afrika lawe Europe OAU EU Summit oqala kusasa ugqitshwe ngolwesihlanu. Injongo yalomhlangano ngeyokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe kazo omabili njalo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Two Continents with a Joint Vision for 2030. Umhlangano lo uza ngesikhathi iZimbabwe izama ukuvuselela ubudlelwano bayo le-European Union. Umongameli Mnangagwa useke wazama ukuhuga abatshali bezimali kuzwekazi le-Europe kodwa kukhanya kungaphumeleli. Ukhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe le kanye lokugqugquzela ubudlelwano obuhle phakathi kwe-EU leZimbabwe kulomhlangano. Kodwa amanye amazwe aku-EU labalwela amalungelo oluntu bathi kumele umongameli Mnangagwa alungise indaba zamalungelo oluntu kuqala. Sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Tifa Dube ngalolu daba.
Engahamba umongameli ahamba ephandle ayedinga zonke izinto adinga ubudlelwane lakho konke, kodwa okuqakathekileyo kuqala udinga ukuthi kulungiswe kudinga ukuthi kulungiswe indlela thina esiziphethe ngayo thina elizweni lethu elizwe leZimbabwe phambilini ukuthi siyedinga ukuyaqinisa ubuhlobo ngaphandle kakhulu. Ngoba nxa sithi siyakhangela iloba noma ngaze kube kuthi bahambe bayakhuluma kwathini, kodwa-ke iziningi izinto ezifana nama-red tapes amanye akhona elizweni eminye imithetho eyenza ukuthi labanye abafisa ukuthi bakhwebelane nelizwe lethu noma bafisa ukuthi bazogqila bayenze imisebenzi elizweni lethu bajoyise kuba nzima kakhulu. Njalo le ndaba ye-corruption lokho isiba indaba eqhubekela phambili elizwe lakithi eyenza ukuthi abantu bengabi nethemba ezintweni abayabe befuna ukuthi bafune ukuthi bazozi-investa elizwe lakithi. Ngoba abantu nxa befuna ukuthi babe bazodlelana nabanye badinga ukuthi isandla leso abaqhubelana naso noma isandla abakhwebelana naso kube isandla esimhlophe, isandla esingeladaka.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi ubudlelwano beZimbabwe le-European Union sobusiba ngcono kakhulu ngoba iBhilithane ayisekho ku-EU. Uthi iBhilithane yiyo eyayivala ubudlelwano obuhle phakathi kwenhlangothi zombili.
Iloba ingasekho ku-European Union iBhilithane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi iloba kusasenjalo, kodwa-ke iBhilithane isafana lokuthi isasekhona isase-part of Europe iloba nje noma ingasekho ku-European Union. Ngoba ziningi izinto iBhilithane elokhu isasenamandla okuthi ibe nomthelela kizo. Uhlupho olwaba khona phakathi kweZimbabwe leBhilithane luhlupho olwavela lwaqala ngesikhathi sikaMgabe ngezivumelwano ababezenzile phakathi kweBhilithane leZimbabwe okwagcina kusenza ukuthi kube nama invasions abafarmers lakho konke konkwana. Kodwa-ke khona kufanele ukuthi eqinisweni kwathi badinge indlela engenza ukuthi baphilisane njalo bakhwebelane njalo kube le ndlela engahluphi abantu, ngoba abantu abahlupheka kakhulu ngabantu beZimbabwe, izabantu zeZimbabwe yizo ezihlupheka kakhulu ukwedlula abaphathi noma ngisithi ama-ministers abeselizweni, ngoba bona babe bengakubona udubo olunzima kakhulu efana lodubo olukhanyelwe ngumuntu weZimbabwe ohlezi komakhulela noma umuntu weZimbabwe ohlezi ekhezi.
Umnumzana Tifa Dube ecubungula ezombusazwe sixoxela ekweleBhilithane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethe seyikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukugxila kukhetho ngokususa amabizo abantu abazavota endaweni abavotela kuzo besiwa kwezinye indawo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni abaleli bandla abawenze le ntathe lezindaba oqhutshwe eHarare namhlanje. Isiphathamandla se-CCC unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi njengebandla sebethole ubufakazi bokuba iZEC ifuna ukuphazamisa ukhetho lwama-by-elections.
Izinto ezithize esikhala ngazo njengebandla ekhokhelwa ngoba kuchamisa ile CCC, ikakhulu nxa sikhangelisisa indaba ye-voters roll sibone ukuthi kulezinto ezingahambanga kuhle, sikhangela ukuthi kulabanye abantu ade bevota kwezinye kwamanye ama-police station ngokuma ward kukhetho lolo lwadlula ngo-2018 ngo-2018, but kanye abantu laba basusiwe sebevota kwezinye indawo ezithile kabatshelwanga. Njalo sibone ukuthi mdlana ngolanga lokhetho abantu bazalahleka babebhudabhuda bedinga ama-police station ukuthi bebonthe amabizo abangabe.
Uqhubeke sithi umumo oselizweni unzima kakhulu kubandla lakhe, ngoba lalapho ababhalisa ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-election okumele batholise ithuba lokuthi bakhankase bayahlukunyezwa.
Kulo daba lolo lokuthi lona esingathi electoral environment ekukhampeyina, sibona ukuthi thina ukukhampeyina kwangikhona akukho lula njengebandla le-TCC. Khathesi silenkokheli zethu ezibotshwayo, u-organizing secretary wethu wabotshwa, lo-chairman wethu e-Midlands wabotshwa ezama ukukhampeyina, and kwinsuku lezi ezidlulile sibona u-vice president webandla ubaba uTendai Biti uke wabotshwa.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla okusalayo ukuthi bazabanjwa ngamandla ukutshengisela lokuya emthethwandaba.
Okuqala ukuthi sisakhulumisana labeze ngenxa yokuthi thina njengenhlanganiso ese-registered kusemthethweni sizakhuluma labo ukuthi sibonisane ukuthi kwenziwe njani into zilungisiswe. Yindaba yokuqala ukuthi ayidalo kukhulumisana. Okwesibili, sizayenza ukuthi ayi-public interest litigation kuya madala ukuze kube into lezi zilungiswe nxa singafanani, ngoba thina silelungelo njenge-stakeholder ukuthi sihambe emakhothi ukuze into zethu zilungiswe. Okwesithathu, nxa into lezi zingalungisanga sizasebenzisa ilungelo lokutshengisela ngenxa yokuthi nalokhu yakuyala lokhu yakuyalisila lilungele emthethweni ku-constitution yeZimbabwe ukuthi sitshengisele ukuze besize ukubana njengabantu beZimbabwe njengezizukulwane zeZimbabwe sila lilungele lokuthi ama-elections ehodwe free fair and credible.
Kodwa isikhulumeli sezek unkosikazi Letitia Kazembe uthe ikomishini yakhe ingabe ilamaphutha lapha lalaphaya okuyinto etholakalayo ebantwini.
Why would you recommend elections? We're not taking any election in show. Agula, that is how you can be TV Arabani. Abantu ba lokho esethi mini hayi abantu ba sethi mini abanye yanto they are busy in there whatever trying to get ama voters. And so they are outside but doing ama votes but see but doing ama votes. Why should we do that? What benefit do we get from that? I'm not saying to be and so on and whatever, but we do only sitting up planning, the Yonki Commission, Yonki, Tina, Spanish, Yonki, sitting with the city, my nation. Why would we do it?
Eminya gaining as long as Kati, Kukuta, okay, to Elizweni, Instagramito, as the Vinsana Zulu, as the one I'm alone at Olun to. Zivame ukusola izek ngokuphathisa ibandla elibusayo ukuthi liqile ukhetho, kodwa yona ithi yenza umsebenzi wayo okusemthethweni. Ngimele iSuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Life Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Uhlelo lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxalo nkosazana Nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe othenga ithengisa impahla esedolobheni leMumbai kwele India. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngebhizimusi yakhe.
Ngiyathenga izinto endaweni ezithethiyeneyo, ngizithengisela khonapha e-India, ngithengisela nase-South Africa nase-Zimbabwe kunjalo. Kodwa ngingathola nje umuntu ongaphandle kwe-South Africa or e-Zimbabwe ngingamthengisela njalo. Ngiyathengisa ngishipha khona lapha babe bekhona.
Yes, ngathi kuyini konke kolokho okuthengisa?
Icathulo ngibona ngani obaba bathanda into ezinhle nabo, asibo omama kuphela. So bafuna ukuthi nje bebonakale especially into ezise ku new fashion ezimama gama gama. So babadube onayiki obanibani isicathulo ezise fashion inokwamanje inwele omama bathanda ukuba bahle kakhulu njengoba libona dube lathi singani siya siyazamazama. So wonke umuntu ongumama uyathanda ukuthi abe muhle abukeke phambi kwendoda yakhe kumbe kwabanye labo ahleli nabo. So inwele kubo mama zithengwa kakhulu nezikhwama, but izikhwama zithengwa kakhulu njengenwele. Amadoda ama-t-shirt kabathengi nje kakhulu, kuthengwa nje isicathulo. Bayathenga kodwa hhayi kakhulu njengesicathulo.
Singathi kodwa kuyakuphilisa yini khonokho?
Kuyangiphilisa kudube ngiyakhona ukuthi ngikhokhe lapho engihlala khona, ngithole engikudlayo lokunye okusalayo.
Singathi waqasa nini ibhizinisi yakho?
Ngaqalisa ngo-2016 kahle kahle. Ngo-2016 ngangithola nje ama-customer amahle kakhulu from e-UK, e-Austria, bathengela abazali ekhaya ukuthi bathole into yokwenza. The point was ukuthi abantu abasebenza ngaphandle kwelizwe bathengela abazali into zokuthi bathengithengise ukuthi bengabe bathumela imali kumbe i-grocery every day bathole lakho okubaphilisayo, ukuthi bengaxakeka ke sebesitho after inyanga ezimbalwa ukuthi hayi into leziyana seziphilile, sike saphilaphila ngakho bese bewoza kanjalo futhi bethumezela abantu ekhaya bethengisa. And into engizithengisayo ngi-check-a ama-seasons asekhaya. Njengamanje so ekhaya kuyanetha, lapha kuyabanda e-India, i-winter yalana, kodwa ekhaya kuyanetha. Kusho ukuthi into zesikhathi sokunetha lapha e-India sezichiphile kakhulu. So ngihambisa zona kakhulu, ngiyathenga isicathulo ezezulu leziyana ezingamoshakaliyo, ngithenga ama-raincoat, into zonke ezezulu nje. Ezithengeka kakhulu lapha e-India, then sengithengisele ekhaya lapho kunetha khona. And then njengoba ama-season elandelana kuyabe kujintshana nje, isikhathi sokuqanda ngapha ekhaya ngapha kuyabe kushisa, kusho ukuthi into ze-winter ngaba siyabe sesichiphile. Sengizithenga-ke sengizithengisele emagroupini lapho sebewoda abawodayo bethengisa.
Impahla zonke lezi uzithumeza njani ekhaya?
Nge-courier babaduze.
Kuyabiza kangakanani?
I-Korea ingcono ma impahla ziziningi, ma impahla zingabo 25 kg kusiya phezulu iyancwebeka. But ma umuntu ma efuna into ezingane kuba nzima kini ngoba kuzobiza imali ephezulu.
Ye, abafisa ukuthi baxhumane lawe kumele bakuthole ngani?
+91 73 850 73 069. +91 73 850 73 069. Nitholakala khonapho. Oyabe nesifiso uyangisendela nje i-message, ngiyamfaka egroupini.
Phosela ukugcina mama.
Ngikhuthaza abantu abangumama, ngiyakwazi ukuthi impilo kulamalanga inzima, kodwa ngiyabakhuthaza ukuthi babekezele nokusebenza nzima nokuba consistent ngento abafuna ukuthi bayenze. Ekugcineni kuyabonakala ama-results. So ngiyakhuthaza ukuthi bengahlali phansi, abasemshadweni kuhle nakhona, kodwa kufanele ukuthi bephathaphathe nabo bengezelela lokho okusetshenzwa ngubaba. Bengahlali nje bengayenzi lutho ngoba kuthiwa ubaba uyasebenza. Kufanele wonke umuntu ongumama azikhumbuze ukuthi kunezidingo azifunayo akhona ukuzenzela ayiwayo.
Lo ngunkosazana nomthandazo Nkomazana odabuka eZimbabwe obexoxa noGibbs Dube weStudio 7 eseMumbai kwele India. Uhulumende weSouth Africa usekhuthazwe ukuthi amise imisebenzi yeqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, elihamba lihlukuluza abantu lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngempela vika amapholisa acine esebenzisa intuthu efitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ukuchithiza icuku lamalunga e-Operation Dudula ebese lingene lokushini elihlala abeZimbabwe abaningi e-Uvel kanye le-Orange Grove lisithi lidinga abaselizweni ngokungekho emthethweni. Leli cuku belisethekelela izitolo lemisika lixwayisa abakwamanye amazwe ukuthi baphume baphele kulezo ndawo kungene izizalwane zakwele South Africa. Lo ngomunye wabadala okungatholakalanga igama lakhe obuyingxenye yalelicuku ememeza ngalokho abakufunayo.
Lento sifunayo South Africa izofuneka isifakale ukuthi sihambe nepenki, sizowamba ngepenki.
Lo ke umama osasemutsha ubekhuluma lecuku leli ebelingafika abantu abangamakhulu amahlanu ngesikhathi amapholisa esala ukuthi baqhubeke ngomkhankaso wabo njengoba bebengayitholanga imvumo yokwenza lokho.
Sizosebenza la. Sizohanda over ukuthi asafuna amaforeigner la. Angeke sihambe singayenzanga leyo nto leyo. Sizosuka from la siye eNandos masuka la peacefully. Okusalayo sizongena iforeigner lizophuma la lingasasebenzi South Africa izongena.
Umkhokeli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema ukhwele wazehlela kumongameli Cyril Ramaphosa ePhalamende esithi uhulumende uyehluleka ukubopha amalunga equla leli okusegcekeni ukuthi izikliwi ezihlukumeza uZulu.
These armed individuals operate free because they know this country is run by cowards.
Amalunga aleli qembu ahamba ethwele imbhobho egcekeni ehlukuluza umphakathi phambi kwamapholisa ngoba besazi ukuthi baselizweni elibuswa ngamagwala akhokhelwa nguwe mongameli Ramaphosa.
That intimidates our people.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena yena usexwayise uhulumende ukuthi nxa sekuqhamuke impi yokucwasana ngobuzwe angazwakali sesithi kazanga xwayiswe ngengozi yenhlelo zaleli qembu.
Kasihambisani lalokho okwenziwa ngu-Operation Dudula. Esikucelayo thina ukuthi uhulumende weSouth Africa kumele abone ukuthi u-Operation Dudula akaqhubeki esiya phambili ngoba akakulunganga ukuthi abantu abangama-private citizens bahambe behlukumeza abantu bezenza bona abakwazi ukuthi baseche ukuthi umuntu ulala ilungelo base South Africa kumba kalala ilungelo.
Amalunga leli qembu ethe sabo kuza umlando ukuthatha imisebenzi okufuze yenziwe izalwane zabele South Africa, umlando wokudala amacala ukuthengisa izidakamizo lokungcolisa ilizwe labo. Lobanje besithi uhlelo lwabo ngolokududula abaselizweni ngokungekho emthethweni xa befika emabhizimisini lemisikeni bathi akuxotshwe wonke umuntu wokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Ngenyanga ephelileyo umongameli Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela kudaba lwabantu abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba kukhanya selungenelwa ngabantu abangadalela ilizwe uhlupho olukhulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abaphila ngokuthengisa osomabhizinisi labanye baveza ukujabula okukhulu ngokuvulwa kwemingcele yelizwe besithi lokho kuzabanceda ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukumela mhla elubhekise eBrussels kwele Belgium ubeyaphatheka emhlanganweni we-AU EU Summit oqala kusasa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selethese ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC umlando wokufuna ukuqela kukhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi osithandekile emhlangano sithi asidibaneni ngo-fast 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.